Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 kuMfumfu 2023 nguThabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bazamile ukuhamba emsebenzini ngekomunye isithu baseZimbabwe la inivese intele ukuthi sebeshayisa labo sebebuyela endlini. Ngoba besiwezwa amabhomba mangilapha ngiyabenwezwa but isayeli ngiyabengayizwa makuyukuthi ayakhathaza.
Iqhubekela phambili impi ephakathi kwe-Israel le-Palestine osekubulewe abantu abedlula inkulungwane. Usegula umnumzana Job Scala oselesikhathi eside evalelwe ejele. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe leZimbabwe selithuthukisile inhlelo kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibutho lakwele Israel selihlasele ePalestine ngamandla osekufe abantu abafika ingxenye enkulungwane 500 selokhu kuqhamuke impile ngomgqibelo. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Israel selisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho njalo lama-missiles eliwaphosa elandelana ukwenzela ukunqoba iHamas etshaye phansi ngenduku isithi iza kwenza izimanga lonyaka. Umnumzana Benjamin Netanyahu, umkhokheli wakwele Israel, uthi kumele iHamas esibulele abantu bakulelo lizwe abangamakhulu ayisikhombisa yehlulwe njalo ilizwe lakhe lihluthune iPalestine okwesikhatshana. Sekulimele abantu abafika inkulungwane ezimbili ePalestine lakwele Israel lapho abalokhu belisana leHamas engene belibele. Uhulumende wakwele Melika uthi kulezi zalane zakulele lizwe ezine ezibulewe empinile. Abanye njalo ngabadabuka kwele Bilitane, eFrance, eNepal, eThailand lakwele Ukraine. Kulezi zalane zakwele Zimbabwe ezisebenza kwele Israel ezithi sibi kakhulu isimo sezomvikela kulelo lizwe. UGibbs Dube oweStudio 7 uxoxa ngodaba lolu lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala eTel Aviv.
Ngilekuseni njengansuku zonke avuka nje ngoba 5 ngizitshela ukuthi hayi maybe namhlanje kungcono ukuba izolo. Ngithe ngifika ngiqale i-train station ngivele kahle kahle ngisebenzisa i-train mangise emsebenzini. Ngase ngathola le yami lapho engiya khona ngoba mina lapho engisebenzela khona i-direction le engapho kuyikho lapho kube le-problem khona kakhulu. So ngaphuma ke-train station ngazama i-bus stop amabhasi ayalelokhu postpone. Ngagcina ngizibuyele endlini after 2 hours ngihleli lapha e-bus stop nabanye abantu labo bagcina bekhalala bebuyele endlini. So laba bazamile ukuhamba emsebenzini ngekomunye isithu baseZimbabwe la inivese intshele ukuthi sebeshayisa labo sebebuyele endlini. Ngoba besiwezwa amabhomba mangilapha ngiyabenwezwa but isayeli ngiyabengayizwa makuyukuthi ayakhathali. Kule bhumbhum liyanyaba usizo ukuthi kule nto eyenzakalayo. Then isayeli ngiyizwa kuphela mayi-alerta wena oseduzane kuyukuthi i-threat iseduzane la. So since yenuke ngale ngeze sengitshele ukuthi sokunzima la sesiyehle lasebhasi ukuthi yehle sigijima. So kushaya ama-rockets lapha sokunzima emoyeni. So okwanamhlanje mina ngisibekile vele emsebenzini but labo basese bashayisa bona kabade ngami emsebenzini namhlanje.
So singathi-ke nxa sikhangela uhulumende-ke uthini namhlanje?
Uhulumende namhlanje igqugquzela kakhulu ukuthi sihlale ezindlini ngoba bengibona i-news lokhu ziphophapha lapha ukuthi balokhu bebadobha kancane kancane abafana laba bama-Arabhu laba kade bengenile ngapha. Into enhle nje ukuthi babathole bengakayenzi umonakalo noma yini akade beyiplanile basese bababamba kodwa abathi ukuthi sebebabambe bonke. Yikho belokhu begqugquzela ukuthi sihlale ezindlini sikhiye singavukeli abantu esingabaziyo. So bona ayikhanye bayasebenza mpela namhlanje ngengezwa ukuthi sokuba nje abanye duzane ngani khona phela phemhlana khona so ukuthi hayi bayazama bayasebenza nezesithembe bona nje kuphela.
Ye, uma ungayi emsebenzini kujoni phela kumele ubhadale imali yokuhlala khona phela lapho khona kumele uthenge ukudla lokunye kujoni kuwe khona.
Lokho kunje kuyafana langesikhathi se-lockdown ese-corona zazifuneka sithile imali zokubhadala lapho esihlala khona. So kusithi lathi kumele sithembe nje kuNkulunkulu ukuthi iviki lezayo kuzosebenzeka kube nje ilosi yeviki leyo ngoba vele le msebenzini abantu bahlele ezinzini. Angithi makunje abantu abasengozini kakhulu ngamaJuda abayibo abeminikazi bemisebenzi yethu, so yibo kumele bahlale ezindlini kakhulu ngoba laba abantu mabehlangana labo uthole ukuthi bahlangana laye yena yedwa bona baningi umonakalo wakhona uba mkhulu. So labo mabehlele ezindlini thina lathi kumele sihlale ezindlini asikwazi ukusebenza labo mabengasebenzi. So sesithemba nje ukuthi bona laba abayibo abanikazi bezindawo esihlala kuzo bazozwisisa ngoba vele ngapha kahle kahle yona liviki yiyo esibhadala ngayo indawo zokuhlala.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ngodabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Israel uxoxa lo Gibbs Dube eseTel Aviv. Kusenjalo abenhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe batshengisa ukukhathazeka kwabo ngombango we-Israel le-Palestine osule minyaka eminengi ukhona osuvuke njalo ngemva kokuba iqembu le-Hamas liqale ukuhlasela okubangele ukuthi ele-Israel liphindisele ngokwesivanga esiphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Umnumzana Job Scala oyebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change oselenyanga ezedlula ezilithumi lanhlanu esejele emelele ukuthonisiswa kwecala lokutshotshozela udlakela kubikwa eseleminyaka yonke eseleviki yonke egula. Umnumzana Freddy Masarevu isikhulumeli sika Scala uthi udokotela wemuli yakhe uhambe wayamhlola namuhla eChikurubi Maximum Security Prison okuyinto etshengisela ukuthi ngemva kokuhlolwa kakhe kuveze ukuthi ube ngumuntu obegula isisu sibuhlungu njalo kutshengisela ukuthi iBP yakhe ibiphezulu njalo kuthiwa useleviki yonke engumuntu obe sithi enxa esiya ngaphandle ekhupha ingcekeza elegazi.
Sikala vanga vasiri kunzwa mushe kwemazuva 7 apfuura ava asi vakatanga kunzwa senge vanobatikana stereki mazuva maviri.
Umnumzana Job Scala ubengezwa kuhle okwamalanga ayisikhombisa kodwa umkhuhlane umlalise phansi okwamalanga amabili ezileyo sihambele odokotela esikurubhi ukuze umnumzana Sikhala ahlolwe. Siphiwe imvumo yokuthi simbone njalo udokotela wamhlola iBP yakhe iyikhwelile njalo ekhupha ingcekeza elegazi.
Unawo kabachinzi vane BP yakakwira zvakanyanya uyezve vakunzi vanga vachibuditsa tsvina ine ropa kumazuva 7 adarika aya saka zviropa izvi ndo zvanga zvatifundutsa.
Lo ngumnumzana Freddy Masarirefu isikhulumeli sikamnumzana Job Scala obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Istudio 7 ayilenisanga ukuthinta isikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services njengoba imibuzo ethunyeliweyo ibingakaphendulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe seyithuthukisile inhlelo kwezempila kahle njalo umzekeliso yokuthi inani labesifazane abafanxa bebeletha selehlile. Ukhulumela amazwe evula ngokusemthethweni umhlangano osaqhubeka eVictoria Falls oqhutshwa ndawonye lezinye inhlanganiso ezigoqela e-United Nations Population Development Fund. kubikwa kuphatheke amazwe angamachumi amabili kulomhlangano okhangelele ukugqitshwa kusasa. Umphathintambo kahulumende eMathabeleland North umnumzana Richard Moyo owethule umbiko olandulele okamongameli Emmerson Mnangagwa kulomhlangano uchasisa okuningi ngawo kungxoxo ayixhube lo Sithandekile Mhlanga oweStudio 7.
Imithi yangibona ibiqakatheke kakhulu dadewethu and ubekubuya amazwe afika 20 ama-ministers angikhona labanye abamele ama-ministers and bekudiscusswa ngendaba zona ezizokuthi kungathelelwana umkhuhlane from kumama kusemntwaneni khona kokwama-family planning ento ezinjalo nje so ziningi izinto abebekhuluma ngazo ezibhathelane le mpilakahle so mbona ngani imeeting le ibiqakatheke kakhulu ngoba amazwe wonke alangu-20 bebekhuluma ngembono ene ukuboniswana iconference yangona iqalise ngeSaturday izagcina kusasa wona namhlo wona upresident ubezo officiate ukuthi iqala ukuthi ivule iconference yangkhona yeri ama ministers abe bekhona yona ubonile umama ulokhuzeni u South Africa and lamanye ama ministers avela kwamanye amazwe ko China lama deputy ministers avela emazweni achiyene lama representatives avela emazweni achiyeneyo zonke izikhulumeli eziqalise ukukhuluma izolo abanye ngabakhulume namhla after official opening abanye bazakhuluma kusasa.
Kusasa likhangelela ukuthi kuyabe kuhlafunwana.
Ya kusasa uminister in charge uMombeshora uyosele khona ngale mina uwawuthe sesuka lami gijimele eHarare lenye imeeting eHarare nguyo khona nguyo wazi ukuthi line lapho yangkhona yakusasa izabe ime njani.
Kodwa okukhulunywe izolo lakho bekumgqoka.
Bekuqakatheke kakhulu kakhulu ngoba izimfundiso nokuncedisana lamacebo efunding zama khona ukuvikela umntwana Duma ukuthi ama-funders angkhona ukuthi kuqhubeke lokho bebebisa izinto ezinjalo kuma-African countries la khona kwe-family planning ukuthi kube lokhona la amalokhuzeni ama-NGOs or ama-partners ancedisayo continue lamanye abuya on board to assist ama-African countries
lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele isigaba seMathabeleland North obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga oweStudio 7. Abenhlangothi ezithiyeneyo eZimbabwe batshengisa ukukhathazeka kwabo ngombango we-Israel le-Palestine osile minyaka eminingi ukhona osovuke njalo ngemva kokuba iqembu le-Hamas liqale ukuhlasela okubangele ukuthi le-Israel liphindisele ngokwesibanga esiphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi okwenzakalayo kuyethusa njengoba impilo zabantu zitshabalala mahlayana ngenxa yalombango osuvukile njalo phakathi kwamazwe omabili la. Bathe okudanisayo ukuthi sokusifa abantu makhaza abagoqela abantwana labesifazane. Umnumzana Teddy Ncube, ingcwethi ecubungula ubudlelwano bamazwe, uthi lolu ludaba olwaziwayo njalo seludonse iminyaka eminingi lungalungisiswanga labamazwe omhlaba bengazihluphi ukululungisisa.
Lokhu kutshengisa kakhulu esingakuthi failure of diplomacy ngoba udaba lolwaphakathi kwePalestine leIsrael ludaba kade lukhona okweminyaka eminingi njalo ludaba kade luyaziwa ngabezombusazwe ethe global scale esingathi ngabo United Nations esingathi ngamanye nje amabodies achiyetshiyene kodwa bekwazi ukuthi kulohlupho olunjalo abala nto abayenzileyo ukuncedisa kakhulu lePalestine abayiba sebebone kungcono ukuthi bathathe umthetho bawubeke ezandleni zabo ukuthi bazikhulule kuhulumende oncindezelwe uhulumende we-Israel.
Umnumzana Ncube ongumcebisi kunhlanganiso ye-Leaders for Africa Network wengeze esithi lokhu bekungafanelanga kwenzakale ngoba kulezinye indlela zokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili kodwa kwaswelakala ukuzinikela kwabezombusazwe
ikakhulukazi kwamanye amazwe ukuthi bancedise bona labo esingathi ngama-victims. I-political will yona leyo ungabi khona kwayo yikho sokulethela oluhluphe sesilalo kodwa kuyisifundo futhi kakhulu ukuthi i-conflict akumelanga ihlale ize imature to i-stage yona le sifike kiyo lezi ndawo eziningi ezilo hlupho oluphosa lufanele layona leyo ukuthi kuzagcina kufika ku-armed conflict nxa abantu abayibo abakhangelelwe ukuthi bayenze something bengasayenzanga lutho. Kuhle kakhulu ukuthi bekuthathe njenge-lesson bekusebenzise ngoba silamanye amazwe ayiwo futhi njalo alohlupho lonalolu.
Intatheli izindaba uMnumzana Tendai Makaripe oyingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele kanye lezobudlelwano bamazwe uthi lokho okwenzakale phakathi kwamazwe amabili la yisibonelo sokuthukuthela lokuphelelwa kwabantu basePalestine.
Since 1948, Palestine has been on the receiving end with Israel grabbing land, killing Palestinian civilians, among other things.
Ukusukela ngo-1948, iPalestine ihlezi igcwalise amagabha avuzayo i-Israel, ihluthuna umhlabathi, ibulala izizalwane zasePalestine lokunye okuneningi. IHamas ikubone kufanele ukuthi kuthathwe amanyathelo, kakhulukazi uma kunanzelelwa ukuthi akukho okuningi obekusenziwa ngamazwe omhlaba oxazulula inkinga le.
Omunye wabaphatheka kumikhankaso yombuso kaZulu, uMnumzana Charles Inyoni, ugcizelele esithi kuyadanisa kakhulu osekusenzakala phakathi kwamazwe womabili la.
Kuqakathekile ukuthi amalungelo abuZulu kaPalestine lawo arespekthwe njalo baphiwe okuhle abakukhangelelayo, ngoba ukuthi betshone belisana ngendaba ezokholo akusizi lutho njalo akuncedi.
Isikhulumeli kubandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi isifiso sabo yikuthi kube lokuthula phakathi kwePalestine le-Israel.
Siyakhuleka lokukhuthaza United Nations lamanye amazwe makhulu ukuthi ancedise ukuthi amazwe lawa amabili akhulumisane bemise impi enzakala phakathi kwamazwe lawa, bakhulumisane balethe ukuthula lobudlelwano phakathi kwe-Israel leHamas.
Umqondisi wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu eyeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda uthi ngabe kuba lokunanzelela okukhulu nxazombili ukuze impilo ingagcini isingememethekayo.
Ngoba siyananzelela ukuthi kulamanye amazwe asemaceleni, asemngceleni we-Israel, angagcina ethelela engenela lindaba. Sikhangelo Lebanon, kulabo Iran, bengangenela lindaba sibona iMelika lamanye amazwe angeka meceleni ngenxa yokuthi iMelika ilesifungo sokuvikela i-Israel. Thina ngapha njengamaKristu siyaqhubeka phambili sithandaze ukuthi kube nokuthula njalo ke kungalahleki impilo zabantu.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church njalo engokhankasela ukuhlalisana ngokuthula uthi udaba lwePalestine le-Israel ludinga ukuthi kuhlalisanwe phansi kukhulunywe ukuze lulungisiswe.
Akulanye into iMelika ingangenela isapota Israel, akusoze kutshintshe lutho. Ama-Arabhu bangenela besapota ama-Palestine, akusoze kutshintshe lutho.
Besingakatholi umbiko ovela kuhulumende ngalolu daba njengoba isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Leviti Mgejo ethe uhulumende kakethuli umbiko wakhe. Umphathintambo walolu gatsha u-Ambassador Frederick Shaba ubengenelisi ukukhulumisana lalomsakazo njengoba bekuthiwa usemhlanganweni. UMnumzana Farai Marapira obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi bafisa ukuba ele-Israel labe-Palestine bakhumisane umlotha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi kwele Cameroon ababulewe zimpophoma zamanzi. Ele Gabon lithi lizasebenzisa kuhle imali eyayitshontshwe ngowaye ngumongameli uMnumzana Ali Bongo ifike izigidi ezilitshumi, i-$10 million United States dollars, lezimota ezilohlonzi lwaphezulu lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abantwana bezikolo ezimbalwa, amakansila, ababalisi labamele inhlanganiso ye Straight Out of Mpopoma namuhla babethe kwaqa enkulumane primary school lapho bekukhuthazwa ukuba abatsha bengathathi izidakamizwa. Bekile midlalo etshiyeneyo, kudliwa njalo abantu becebisana ngendlela zokulwisana lezidakamizwa ezikhathaza uZulu. kubika uAnastasia Ndlovu.
Unkosazana Eugene Sibanda ilunga le Straight Outer Mpophoma eyabunjwa ngabadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Melika uthi balimukisa abantwana ngengozi yokuthatha izidakamizwa.
Uhlelo esilalo lwe drug intervention isiyenza sikhangele kakhulu abantwana abangabafana.
Umzali ohlala eMpophoma unkosazana Nyaradzo Munandi uthi iningi labazali likhathazekile ngenani labafundi abathatha izidakamizwa.
Njengabazali kuyasithwalisa nzima ngoba i-control yangkhona iphumela phandle, iqalela phandle, ibuyele futhi phandle ngoba baya bekuthatha bekuthathela phandle. Bathe bakwenza phandle ugcine uzolimaza thina abazali ezindlini. Esingakukhalela ukuthi kungatholakala indlela yokuthi kuvalwe lapho kuvuleke khona okwenza kungene lezo zidakamizwa.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho ucele usizo kunhlanganiso zomhlaba ukuba zibasize ekulimukiseni lekumelaneni lokuthathwa kwezidakamizwa eZimbabwe.
Thina njenge-council bakithi siya kuthaza abazali, ababalisi, wonke umuntu nje okhona ongasincedisa ukuthi sikhulise abantwana bethu ngendlela eqondileyo. Abantwana bethu sebephakathi kwezidakamizwa at a very, very, very small age. Kuyinto edabulisa inhliziyo. And thina sisebenza le community, sisebenza lamapolisa, abafundisi, lamanye ama-key stakeholders phakathi komuzi. Sithi hayi ngezidakamizwa bantu bakithi, xolelani abantwana bekhule kuhle.
Amapolisa eZimbabwe lawo alwisana lokuthathwa kwezidakamizwa. USergeant Doreen Mudzimu uthi inani labathatha izidakamizwa liyanda kwele Zimbabwe.
Intengo zona vele zilungiswe ngani? Zilungiswe nge-ethanol. I-ethanol is not for human consumption.
Isizalwane seMpophoma uTime Bonali uthi kuqakathekile ukulimukisa abatsha ngobubi bezidakamizwa.
Lamukisa abantwana ukuthi bebone ububi bamadlala.
Okunye okuthwalise nzima abantwana butshwala okuthiwa injengo. Inani labantwana abathatha izidakamizwa eZimbabwe liyakhuphuka njalo lezibhedlela ezigcina abantwana abaphambana ingqondo kulandela ukuthatha izidakamizwa loba nje uhulumende engakhuphi inani eliyilo abafundi abadinga ukwelashwa ngemva kokuthatha izidakamizwa. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi abantwana abaphambana ingqondo ngemva kokuthatha izidakamizwa kuzwekazi leAfrika liphakathi kwabantwana abaleminyaka engamachumi amahlanu kusiya phose amachumi amabili 19 banatha kakhulu okudakayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda ukhuthaza abameli bePhalamende ukuba bengayi kuleyo ndawo bafike bethule zwi. UMdenda uthi uqathekile ukuba bekhulume edaleleli ngakho konke okwethulwa ngabanye babo lokufiswa nguZulu. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
UMnumzana Mdenda wethule lokhu emhlanganweni awuqhube namuhla lamalunga edale lePhalamende asanda ukukhethwa nguZulu aselungiselela ukuqhuba umsebenzi wabo.
Another acronymy of MPs, missing persons. Missing persons.
Abantu abangavula umlomo bayafana nje labantu abangatholakali ePhalamende. Esikhathini sesemuva bekulabantu abaningi abakade bengavula umlomo wabo ePhalamende abazange batsho lutho ngitsho.
Ekhuluma ngokwethulwe nguMnumzana Mdenda, uMnumzana Gift Othalo Siziba omele itshabalala edale ePhalamende njalo ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi amalunga abo azakhuluma ngokuhlupa uZulu.
Iparlament umsebenzi wayo yikubhala komthetho. So ukubhala komthetho kuqathenga ukuthi abantu bonke abangena eParlament bedibhethe nokudiscussa nokubonisana imilandu yabo. Ngenxa yokuthi umuntu nxa ephiwe umsebenzi omutsha kufanele ebe nolwazi ukubana what is expected of him or her.
Umnumzana Daniel Mackenzie Ncube omele iJombe enkabazwe uthi kuqakathekile ukukhuluma mayelana lokufiswa nguZulu.
Ngakho uhlelo lolu nolokufundisa ukwenzela ukuthi babe nengqondo ezijulileyo emsebenzini wememba wepalamende.
Baningi abameli bedale lephalamende ababikwa ukuba lokhu ebangena kuleyo ndawo abazange bethule lutho. Ugwalo olujulileyo olulotshwa lidale leli olwe-Hansard lubika ukuba abantu laba bagoqela unkosikazi Gertrude Chibagu, umnumzana Richard Musiwa owemtoko, umnumzana Tongai Moyo owe-Harare South, unkosikazi Judith Tobaiwa owekhwekhwe Central labanye. Asenelisanga ukukhuluma la malunga la ngoba abengaphendula umakhalekhukhwini. Unkosikazi Chibagu owebandla le-ZANU-PF uthi okunye okwenza bengakhuluma edale ephalamende kuba kwesinye isikhathi amabizo abo awaqanjwa ngusomlomo.
Ngakhona kuri kukhonza ukuthi angithi unora ukuthi baye unofana ukuthi bazikhitha bawamfala bekakayi.
Nxa sikhuluma ngendaba yokukhuluma ephalamende kumele sikhulume ephalamende. Siyabe sifuna ukukhuluma ephalamende kodwa kabasiqambi amabizo ethu, gcina sibeka izandla phansi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Herbert Jamuka osebenza lebandla le-People's Unit of Zimbabwe kodwa okhuluma ezimele uthi kuqakathekile ukuba amabandla afundise abameli bawo ukuze babe lesibindi sokukhuluma ephalamende.
Silayo iproblem apha elizweni lethu leZimbabwe lama MPs avotelwayo zabantwana beZimbabwe. Ama MPs lawa ane problem especially ephalamende, abakhulumi, bayafika bathatha izithulo bahlale bathule, ababuyeli futhi kunalezo ndawo babe votelwa kuzo.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnolozi Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Life Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe zakwele Zimbabwe lokwenzakala eMiddle East lapho okulempi phakathi kwele Israel lePalestine. Lapho esibone kulabantu abani ngakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel le-Palestine osekubulewe abantu abedlula inkulungwane i-1200. Usegula umnumzana Job Sikala oselesikhathi eside evalelwe ejele. Kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi eleZimbabwe selithuthukisile inhlelo kwezempila kahle. Lapho ekhuluma esemhlanganweni oqhubekela phambili eVictoria Falls ongumhlangano oqoqwe inhlanganiso ye-United Nations ongumhlangano okhangela indaba ezithiyashiyeneyo oqhubekela phambili eZimbabwe. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancubenyi sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.